Namhlanje uFilipon ubuza esithi kanti iCaribe draft yona ilani lokwenza kwesisekelo sombuso weZimbabwe. Hachi iCaribe draft kayiqakathekiswa ekwakheni isisekelo sombuso weZimbabwe. Isivumelwano phakathi kwamaqembu abuyisayo yikuthi labo abazaxoxa lokuvakasha lokudinga izifiso zikaZulu bazasebenzisa imbuzo izinjongo lezahluko ezavunyelwanayo, hatshi iCaribe draft. Hayi uZulu labantu kabakhululeke, yikho kutshiwo nguhulumeni kamanyano. UZulu uzakhuluma intando yakhe lembono yakhe emhlanganeni yesisekelo sombuso nxa laba abadingisisayo befika ezigabeni zenu.